Ubiyo osehlala elizweni lase-United States of America ukwele Zimbabwe kulezi nsuku uzoqhuba inhlelo zeqembu lakhe labasakhulayo eleVia and Friends Academy, lona elisungulwe ngomnyaka ka-2015 njalo elidlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A. Sekule minyaka embalwa lo mdlali leqembu lakhe beqhuba umncintiswano wabasakhulayo oweVia and Friends Football Tournament, wona ophathisa amaqembu aphatheka kuwo ngempahla zokusebenzisa nxa bedlala ibhola. Umfokancube ukuthi abasakhulayo bengaphathiseka ukuba ngabadlali bezinga laphezulu nxa bethola usekelo olufana lalolu.
Like right now silama soccer boots, it's not much but iyancedisa abafana thina uyakwazi sikhula kuma-shooters baye sathola maybe sesilabo 16-17 years but khathesi sizama ukuthi nxabe le-trophy years 10 years besizoqalisa ukudlala ngamabhuthi. I think uzabanceda.
Ubiya ukhokhele iqembu layo lendazi ngesikhathi litshaya eziwayo liphakamisa isicoco iminyaka ilandelana, njalo ukuthi ukuphumelela kweqembu lebhoso kwakungenxa yokuba abadlali balo abaningi babekhule bedlala bonke njalo baphiwa ithuba besasebancane.
Mina ngokubona kwami senior policy important ngoba thina sisadlala, mina abamplayers amaningi ngadlala lawo first team, ngadlala lawo from under 16, under 18, so I think ikuba singedayo.
Umqeqeshi wapha uBiya labanye abadlali abagoqela uSiza Khoza, uGift Lunga Junior, uBeki Themba Ndlovu kanye labanye ithuba lokudlala kuqembu layo lendazi nguMadinda Ndlovu, okunguye njalo ukubikwa ukuba uzathatha isikhundla esithiwe ngumqeqeshi oyisizalwane selizwe leHolland Errol Akpi ngomnyaka ozayo. UBiya uthi ukuqhatha uMadinda kungalisebenzela iqembu layo lendazi.
As long as ele support ya executive, I think uMadinda is a good move. Uzanika abafana labani, uzahlanganisa youth and experience. I think uzancedeka leyo.
Kwele Melika uBiya usebenzisana lenhlanganiso ye-Make Your Own Ball Day, okuyiwo ephathise ekudingeni impahla zokudlalisa ibhola uqembu lakhe leVia and Friends kanye lalezo eziphiwa amaqembu aphatheka kumncintiswano weVia and Friends Football Tournament. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.